kusegcweni ukuthi abantu abasimelayo ngabahuquluzi benethu ngezindlela kusho ukuthi thina njengabantu abavotayo sivotele abantu abarongo abafisa ukubana bayahuquluza inotho bazinothise bona bakhohlwe ngabantu ababalandelayo lakhona ukuthi beke ukuthi bona imota ye-60,000 imota engelahlonzi kusususisi ebengicabanga ukuthi bazobe ethi hayi bathenga nje imoto ezilula ezingaduliyo kwenza ukuthi imali eningi iqhubeke ingene ku-education ingene ku-health incedise isizwe ukuthuthuka kodwa bona bakhuluma ngezimoto I think lokhu akusivula amehlo njengabantu abavotayo abezimbabwe ukuthi kwisikhathi esilandelayo asikhetheni abantu kesikhohlwe kakhulu ngokuthi umuntu lo ukuliphi ibandla elezombangazo ngoba sosegcekeni ukuthi lapha sikhethe abantu abangafanele abangameli bantu abantu abahamba ngale besiyazinothisa bona lakhona ukuthi uyekuzwa u-member of parliament sithi hayi la bebekhona kule item edlulileyo banikwa abantu ama-40,000 lawa sebefuna bathole leyo mali batho ukuthi lezi moto abazithenga last time kwakuthiwa yi-90,000 bona bathengela imoto ze-60,000 US dollars so bacela leyo mali bayibisele kuyatshengisa ukuthi hayi silabantu abarong ephalamende sikhali bakhuluma ngendaba yentuthuko ye-development yokuvusela ezomnotho welizwe bona bakhuluma ngezimoto zabo so hayi kuyinto elusizi njalo eyangisayo okuthi nje abantu bezimbabwe asifuleni amehlo sibone ukuthi abantu esibakhethileyo la ama-MPs ezanupf ngabantu sebehlala ephalamende kwesikhathi eside njalo bebusa ilizwe sebefike esigabeni sokuthi sathi thina engxenye hayi abasacabangi kuhle ukuthi kuyiwe ngabona sebefuna ubana bazinothe kuphela
manje lokhu kungakutshengisani ngohlonzi lwamalunga avotelwayo
uhlupho esilalo khathi sezimbabwe ukuthi abantu abavoteli muntu abantu bavotela iparty ethile yikho unanzela ukuthi ungaya emakhaya uyathola kule ndawo abantu abavotela u-member of parliament kumbe ukhansila bese sekhethe ukuthi abantu bethu abamazi kodwa kuba bamvotelayo ngoba kuyabe vele kugqoke ibhathi ele-ZANU-PF emakhaya kujwayelekile lokho ubuye emadorobheni sokhetha u-MP wakhetha ukhansila kuzabantu abantu abamazi ngoba lowo muntu begqoke ibhathi ele-3C ngezinye indlela abantu bezimbabwe lapho esilahleka khona sivotela ama-political parties athi umuntu and ama-political parties asekwazi ukuthi kuvotelwa bona avotele umuntu thina njengabahlali kumbe njengabantu abavotayo bayenza lokhu kuthiwa sebesi-abuse bababona ukuthi abantu laba balandaba lo muntu bona sebefaka loba kuyini okufakiweyo yikho sidlala lohlupho lokuthi khathi abantu abangenileyo badimanda izimoto ngabe sikhethe abantu abalohlonzi abantu abamela abantu abantu abahlonipha abantu abantu abaziwe ukuthi ilizwe efanele lithuthuke abantu abananzela ukuthi umkhono mawalelizwe ufile ufuna ukuvusela abantu abananzela ukuthi i-industry yethu fanele ivuselele abantu abananzela ukuthi izikolo zethu lezemfundo ziphakame ziye phezulu abantu abananzela ukuthi ezibhedlela kufanele kube lezibhedlela ezakhiwayo kubana zinethuzulu zibe le mithi zibe le mtshini yokuhlola ukuthi zibona lo muntu uhluthwa yini ngathi ivota sidlaleyo ngqondo bekuzaba indlela engcono kakhulu yokuba lelizwe lithuthiwe but ngalo esikubonayo hhayi abantu bakithi ake sivuleka amehlo sesizizwele ukuthi lokhu esikwenzileyo into eyangisayo ngoba ibhajethi leyo ungayinanzelela nxa uxoxa labantu abandlela abaningi bebeyisola ngendlela eziningi ezijiyeneyo endebelezizathu thina abangukuthi ama-MP babo bafike ephalamende bafike badibhete ngako ukuthi abantu bathini phandle but bona sebekhuluma ngemota zabo sebekhuluma ukuthi bafuna izindlu into ezingakhulunywa ngabantu so kuthi abantu abavele abalandaba labantu bona bafisa ukubanothisayo bona bodwa so kasimangali lelizwe indaba lisesimeni esiso sona ngibona ungathi asiyindawo kodwa isinqumo esikhona kubale senziwa ngabantu ukuthi hhayi siqhubeka siya phambili ake sifunde ukuvotela umuntu athi ukuvotela umuntu ngoba igqoke ijacket le-political party ethile kuzasikhathaza lokho kuzenza izwe lihlale liphansi lingelani so-ke ekuqineni kwakho konke bese silala ama-MPs anala afuna izimota afuna lezindlu abe-ZANU-PF ephalamende kuyala abahloni babantu ababakhethayo.